disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 4 kunhlolanja 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa yisisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Womgcini sihlalo wekomishi yezokhetho uSola uDlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine njalo uthi ababebethe bahlukuluzwa ngezombusazwe kumele bamangale emapholiseni lakukomishini yamalungelo.
Sithola ukuthi biyenza ukuthi i-breast cancer ibisivela lula ngokushesha ma ngabe umuntu kazange checke kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle.
Umhlaba unanza ilanga lokunanza imizamo yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane. Odokotela bekhuthaza uZulu ukuthi ehambe ehlolwa ukuze kwenqatshelwe kumbe welatshwe umkhuhlane wekhensa usaqalisa. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selile nkokheli entsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba namuhla uSole uDlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine njalo uthe lokho kuphazamisa kakhulu imizamo yokuquba ukhetho olukhululekileyo. Embikweni wethu lenamhla uChikumba ukhuthaze uZulu oyabethe wahlukuluzwa ngendaba zombusazwe ukuthi emangale emapholiseni kumbe kukomishini yamalungelo. Uxwayise njalo amabandla ezombusazwe ukuthi echiyane lodlame. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uqalise kuhle umsebenzi wakhe awuphiwe isisekelo sombuso esithi kumele kube lokhetho olukhululekileyo olungela bandlululo olungela Dlakela. Ngakho-ke inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa yisisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Ithi njalo iZEC abayabe bethe bahlukuluzwa kumbe batshaywa ngendaba zombusazwe kumele bayemangala emapholiseni lakugatsha lweZimbabwe Human Rights Commission ugatsha lwamalungelo. UZulu sewathemba yini amapholisa mpela sizabona esiza phambili nxa ethe wahlukuluzwa ngoba esikhathini esedlule amapholisa ebesaziwa nje njengogatsha lweZANU PF.
UZulu kakabi nethemba emapholiseni kusesekhatshana ukuthi kwenzeke lokho ngokuba sisasuka endulo kaMgabe ilokhe ifresh ebantwini. Kanti-ke ibandla leZANU PF lelo phela bekuthiwa balisekela bengamapholisa lokhe likhona esihlalweni. Akuvele kuzange kwenzeka kusuka ngo-1980 ukuthi amapholisa abe yilokho esithi phecelezi i-professional police force. Oyakhona ufike wamukele kungakhathalekile ukuthi uvela kuyiphi iphathi bakusekele bakwenzele lokho okufunayo bathathe isikhalazo sakho njengamapholisa wonke besenze emhlabeni. Kulapho-ke udaba lwe-political violence oluzaba le nkinga khona ukuthi amapholisa azama ngomthetho yini njengalokhu kuthenjiswa izeki. Sidinga ukuthi bona ngokwabo bakhulume njengalokhu izeki ikhuluma bathi bazabopha noma ngubani nxa ngabe senziphi uDlakela kungakhathalekile ukuthi ngowezanu PF noma ngowe-opposition. Sikubone bekwenza khona lokho bekwenza mathupha ezindaweni lapho bathi bekhona. Sifuna ukubona izanu PF idlula njengayo yonke umuntu isazisa amapholisa ukuthi izaba lo mhlangano engasuki nje izenzele kodwa amapholisa evimbele amanye amaqembu. So akusekhathani ukuthi abantu bathembe ukuthi amapholisa azaliphatha ngendlela efaneleyo udaba lolu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Kunjalo nje inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iHeal Zimbabwe, iWild, iChristian Alliance, i-Election Resource Center, iZimrights kanye leHabakuk Trust zibambane lekomishini yezokhetho kobulawayo namuhla emkhankasweni wokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobuningi njalo echiyane lodlakela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo eCountry Park namuhla emavinkilini emasimini lapho abantu abahlala kuleli lokithi abaphume khona ngobunengi besiyabhalisela ukuvota ngapha bejabuliswa ngomculo wabahlabeleli abehlukeneyo abagoqela uWinky D, iIyasa, uSikhobokhobo loGuluva
7. IZimbabwe Electoral Commission iqale isebenzisa umtshina owodwa kodwa ngokwanda kwabantu icine isisebenzisa emihlanu. Isicukuthwane salikhomishini unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi ekutshoneni kwelanga izolo besebebhalise abantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili wobulawayo. Elizweni lonke iZEC ithi isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu. UMakhuphe uthi bazaphenduka njalo eCountry Park Primary mhlaka 5 kuthi mhlaka 7 kusiya ku-8 Nhlolanja bazakuba eCountry Park Secondary School.
Siyakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beloko besiza ngoba eCountry Park sizaba khona futhi after this event.
Obona ngokwethula kwemibiko kunhlanganiso yeHarper Cook Trust, unkosazana Blondi Ndebele uthi uhlelo lwanamuhla belujonge ikakhulu abasakhulayo bona abaxwayise ukuthi bengaphatheki kundaba zodlakela.
Abantu abasha bethatha iresponsibility lawo berejiste ukuvota kube yibo abaphambili into yenza ama-elections ngoba sekuyisikhathi sokuthi abantu abasha lawo bekhokhele.
Inhlanganiso yeZim Rights kobulawayo layo iphathekile kulo umkhankaso. Asizweni isiphatha amandla sayo umnumzana Themba Chiveya.
Uhlelo lolu sithi sizama kakhulu njengoba libona ama-artists achiyeneyo. So ama-artists la sibona ngani it's a strategy edonsa ikakhulu ontanga.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZEC ehamba khona ebantwini lugqitshwa kuliviki ngolwesine. Kodwa abayabe bengakayenelisi ukubhalisa ngalelo langa bayanelisa ukuyabhalisa emahofisini eZEC. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-MDC Alliance enze umhlangano echitungwiza namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amazwe omhlaba namhla ananze ilanga lapho okuthakazelelwa khona imizamo enziwa zingcwethi kanye loZulu nje emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane i-cancer. Ilanga lalamhla leli laziwa ngokuthi yi-World Cancer Day. Sixoxele uDokotela uJoshua Spanda ekwele South Africa yena othi kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale ehlolwa ukuze ungabonakala lomkhuhlane welatshwe usaqalisa.
Abantu sebele awareness ukuthi zikhona izifo ezinjengalezo. So sokuya ngokuya ngokuthi uZulu naye uyaziveza ezibhedlela kugcine sekuba nesiqiniseko sokuthi une-cancer. Njengalokho kugcina kusenzela ukuthi isibalo se-cancer ku-population naku-society sibukeka ngathi sikhulu. Into yesibili ukuthi kunesifo esengculazi esinjenge-HIV esiyenza ukuthi kuvele ezinye i-cancer ezingavamanga ukuthi zivele ezibuya zixubane lokuba ukuthi kwamasosha omzimba ngalokho kwenza ukuthi i-cancer ibuke ngathi sigcwale igcwale kakhulu lokutshintsha kokudla nje lemkhakha yokuziphiliza kwabantu sokwenza ukuthi i-cancer imemetheke kakhulu because of that thola ukuthi isifo se-cancer sithola sesikhanya sesigcwele kakhulu okudlula emandulo
asikhangele imvukuzane ehlasela ivele kubomama lehlasela umlomo wesibeletho umbona izo ezihamba phambili ekubulaleni abantu abangomama kuyini ongabaxwayisa ngakho
ngizoqala ngemvukuzane iyevele ebizwa ngokuthiwe i-breast cancer imbangela yayo eyiyo eveza ukuthi singayigwema njani isekutheni iya ngokuhamba ngomdeni eyaqala esibili bese kusiba ikusebenzisa kwemkhakha yamaphilisi nemithi enama-hormone kube ngathi elemitshana eyenziwa izitho zomzimba bese kusiba ukuthi le mithi le ingeni singamaphilisi lezi suku bese kusiba lezinto okuthiwa i-hormone replacement therapy uthole ukuthi umuntu nxa esemkhulu esefuna ukuzivuselela ubuncane bakhe ubusha bakhe ebese sidla namaphilisi uthole ukuthi ziyenza ukuthi i-breast cancer ibisivela lula ngokushesha uma ngabe umuntu kazange e-check-e kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle
uDokotela Joshua Spanda sixoxela ekwele South Africa lithiye ekuseni kuhlelo lwethu luka 6:30 lizwe ingxoxo yethu ngomkhuhlane we-cancer ejulileyo. Okwamanje singene kuhlelo lwe-culture uhlelo lwamasiko.
Gcina amasiko wena owakusenziwe mandulo Gcina amasiko wena owakusenziwe mandulo
Njengoba lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokuhlangana ebulenjini bokuzilibazisa lapha ngikhuluma-ke ngeFacebook lokunye lokho kuthiwa yiWhatsApp siyaqhubeka njalo silo nkosazana noMathemba Nyathi lo mnumzana Zibusiso Ndlovu lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa.
Ya, yazi ungabheka nje kahle kahle sesiseqinisweni. Impilo yamanje imshado ayisekho kangako. Sokugcwele like omasihlalisane just because of into zenezo zama-social media nakhona okho ukuthi maybe kuhlangane egoli in nje. Imshado kudala beyikhona bebeshada mpela omama labo sisi bethu abadala but manje sokunzima. And the social media contributes to that because siyaqambelana amanga kakhulu through i-social media. So uthole ukuthi like ontanga bamanje sokunzima ukuthi uzitholane nani nomuntu because omunye angaze asuke ekhaya maybe usesegoli or usesebotswana or usekuphi. Ufika atshintshe indlela aphila ngayo, useziphatha ngani ngenye indlela ehambisana lani le ndawo yalapho akhona. So sokunzima nje ukuthi manje abantu baqondane nje kahle kahle though kusatholakala mpela bayaqondana abantu bashade kube kuhle but akusafani nakuqala.
So Baba Ndlovu, kunzima ukuthi uthole sibili umuntu ongashada la sibili khonapho-ke ku-social media. Kodwa-ke nxa sikhangela phela abanye bakhatshana bali abanye bali pho ababonana ngaphi abantu la?
Abanye bayahlangana babuduke njengomngane wami ngesinye isikhathi unokufaka isithombe sentombazane enhle. Nxa efaka isithombe sentombazane enhle nganjengabantu ejobeki khonapha ngoba mina ngingenise ejobeki bayabona bayakhuluma la awusabona yebo kunjani abakhulumi ngomlomo bayathayipha nje hhayi umuhle soso naye heyi ngiyabonga ede lapho kuhambe kuhambe uthando uma icola uthando umngane wamakali uyakutyela ukuthi hayi ngiyakuthanda ukuphi angisephrinasenongisendaweni manje sizoza njani uzesihlangene ufake imali edelapho uma ifake imali hlala angabuzi ungena omunye njalonjalo especially into zamagrubhu kuyathandana kakhulu kumagrubhu umuntu uyakhuluma lawe ubhekede lapho ungena kwi-inbos ithandane ede lapho uthole ukuthi ngifake isithombe sentombe yami mina awukwazi ukuthi intombe ede lapho sizozikhulumisa soft lami kuze kuye ufake imali ngafake imali sengikutshela elokhu engikuthandayo ngoba phela angiphoqelela njalo imali ayisiyaye ebuyele mo alento ibulele umhlaba ngeke babuduke ngahlehle akuyona into enhle mina ngibeka wami ngoba umuntu le America mina ngilapha usho ukuthi ngingasuke ngisiya abanye kuyabe kuluthando oluzophelela khona lapho kodwa abanye ma eseduze njengokuthi mina ngisejobeke nesethembisa siyagcina sihlangene masifanele sihlangane ngosithandeka kodwa kukancane kwesinye isikhathi ungathola isigebenga ubulale kwesinye isikhathi uthole umuntu ozokuthanda kanti udlala ngawo njalo njalo. So akulathando lapha emntweni zama-social media.
Yes, siyamuzwa ubaba Ndlovu. Akutsho-ke lapho-ke manyathi ukuthi pho nxa kunje abantwana kumbe ngithi abasakhulayo bathole ngapho uthando ngoba kukhanya lapho kuyahlupha la.
Hey, hayi manje sekuyikuphila ngomthandazo nje. Because we can't encourage them go social media like uba beshilo. So to go group like lay group and gang abagio. Later we discover that the one of us is one of six but and then an opportunity one. So we are born and you would see into the corner as hand in the Ogula was 6 year corner if four baby shot in Bella Bashala and above Benjamin. But through that influence into the macro as a social media, but to never like a Lumunian, the Hey Kunshat and Kuruman and a man, Mushat to pay the through a social media. So in the thing I encourage her in the maybe like a school win. Kuma universities nasemsebenzini yabo ikho lapho maybe usungahlangana nomuntu omaziyo umazi ukuthi nangu sibani bani hayi lokho ukuthi uzombona ku WhatsApp or Facebook usake i-profile picture yamanga nawe sowuthatheka at the end of the day ugcine siba ne-broken heart.
Uyakhuluma sibili-ke umanyadi lapha-ke phosela ukugcina babandlovu ngamafutshane babo.
Hayi lami ngiyaxwayisa abantu ukuthi abekele lezo zinto ngoba kunje nje mina vele iFacebook angeni kuyo iWhatsApp angina group mina umuntu engikhuluma naye umuntu engimazini ngefoni so ke kunobungozi obukhulu kakhulu ogcina usifa.
Siyabonga kakhulu-ke Mnumzana Sibusiso Ndlovu noNkosazana Nomathemba Nyati lingadinwa lokusasa Oliver lelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Khangela obaba mkhulu.
Siyabonga Gibbs. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe lamhlanje ngixoxa lomnumzana Gift Ostalo Siziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sixoxa ngelegasi kamnumzana iTide Zamara ongumunye obelwela amalungelo oluntu owanyamalala ngomnyaka ka-2015. Sixoxa njalo nge-political violence esiyenzakalayo eZimbabwe nangunkosikazi Joyce Mjuru kanye leziphathamandla zebandla lakhe eziqeda ukushaywa ngabasakhulayo who are allegedly aligned ngebandla elibusayo Zanu PF eseHarare on Thursday. Masizweni ke ukuthi uSiziba uthini ngodaba lolo. Siziba, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele mnumzana, yini umbono wakho mayelana nge-political violence eseyenzakalayo eZimbabwe?
Okokuqala, lokho kwenzakele kumjuru. Noma abantu bengavumelani politically in terms of imbono, akukho kuhle ukuthi abantu betshintshele izinto zombangazwe ezandleni ngenxa yokuthi yizo kanye ipolitiki eziyazifanisa izincwabe ngokuhamba kwamgabi. Ngoba umgabi ukuphila kwakhe kwakuyikhona kokuthi uyathuma ama-youth ukuthi eyenza i-violence and i-violence nale iyabe i-executwa ngabantu abangasiwo ababhenefitayo from ama-range epha ngoba abafana balaba ngabafana nje baningi bakhona abasebenzi. So kuluhlupho kakhulu ikakhulu sikhangela ukuthi i-government kamnangagwa ibingathi ifuna ukukomitha njengokutsho kwabo and kuyaveza manje ukuthi ngabantu abakhulumela waningi beyenzeni into engase.
Manje njengoba sekulo hulumende omusha ushilo wathi lezo izenzo zikauhulumende kamgabe, uhulumende kamnangagwa uselethele umehluko na nxa sesixoxisana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu?
Yikho obona khona ukuthi into zamalungelo zisakhatshana kakhulu ngenxa yokuthi labo-ke abayibo abakutshayo omnyangako ngabantu abazinikeleyo ukuthatha isikhundla nge-eni ndlela enecessary. Khonokho yikho okwenza ukuthi-ke bethumele amayuthi ikakhulu kulaba bebona ngani sebekhula amakhanda ngembono yabo. Lokhu kuyinkinga kakhulu ikakhulu emuntwini ohambe ekhuluma ikakhulu kuhlanganisela-ke le-international community ukuthi hhayi sinasizanazi lama-human rights kodwa zizakala up to namhlanje ukubana-ke asiwo bantu abazimiseleyo ukulungisa indaba yamalungelo.
Nxa sesixoxisana ngelegasi eka-Itai Zamara, do you think ukuthi uhulumende lo omusha uyayihlonipha?
Ngikubona ngathi mina kayimhloniphi ngenxa yokubana-ke bona basenza ungawukhangeli ukuthi lapho abaphendula khona imibuzo uyahlube engabuza indaba le uyakhuluma-ke angathi ngumuntu abazimiseleyo bekhangela ukuthi abantu abalaleli bakhona ngobani. So lokhu kuyinkinga ngenxa yokuthi umuntu ozimiseleyo ukana ngimsebenzi notike ngokukhuluma ngoba ukukhuluma sesa yikho phela into ayekhuluma ukuthi abantu bayakonkoti wayedume ukuthi kuhukula but ikase kwenza endaweni yapha abantu abayifuna ukubona khona iactual imsebenzi yezandla ukuthi ukukhanya ukuthi hayi umuntu ozimiseleyo ukuhlonipha amalungelo ikakhulu kumayelana ke lokudingwa lokukhangela ukubana ke indaba kayitayita Maria hamba njani.
Umongameli wethu usile isikhathi eside sithi hayi he wants free and fair elections. Manje thina njengabontanga, how do we hold him accountable to amazwi lawo?
Lokhu kuyatshengisela ukubana ke kufanele ukuthi thina njengabatha ukuqala siqalise ke ukubuza imibuzo ngoba yikho lapho uqala khona ke ukuthi abantu beze befike kulevel loku account ukuqala ukubuza imibuzo. Ukubuza imibuzo ukuthi hayi njengoba lina lakhe njalo lo mthetho welizwe okuqaqa kulaba sebekwazi umthetho welizwe ithi mayelana ke le free and fair elections mayelana nemthetho okwesibili bawe bekwazi kubana ke sibuze sibuze ubani njalo singabe inxa yokubana yikho lapha ke esiqalisela khona ke imisebenzi yethu yokunakekela uZulu mayelana lamalungelo abantu.
Hayi siziba ngiyabonga kakhulu Bhodibe kuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Ostalos Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe besixoxisana ngelegacy ekamnumzana iThai Dzamara ongumunye obelwela amalungelo oluntu eZimbabwe owanyamalala ngomnyaka ka-2015. Sithinte njalo indaba e-political violence eyenzakalayo ngesikhathi sokukhetho. Hayi bafethu, isikhathi du masidibane ngevikezayo olivalelisayo nguMike Hove mthwakazi omuhle lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngibuya lombhalo ovela kusambulelo ichapter ka-22. Umbhalo lo uqakathekile kakhulu. UJohane lapho wayekhuluma ebizwe nguNkulunkulu emtshengisa ukuthi uzowenzakalani ekugcineni lapho umhlaba ugcina njalo kuzobe kusenzakalani ezinsukwini ezilandelayo ngesikhathi esesisiphilayo besikhathi ezizalandela. Uthi yena uSambulelo chapter 22 iverse ka-1 uthi wasengitshengisa umfula wamanzi okuphila acwebekileyo kakhulu evela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu leseWundlu egeleza phakathi kwendlela yomuzi. Kwakumi inxa zombili zomfula isihlahla sokuphila esiphela izithelo ezilithumi lambili siphela izithelo zaso inyanga ngenyanga lamahlamvu aso angawokwelapha izizwe. Kayikusayi kuba khona lokukodwa okuqalekiseliweyo isihlalo sobukhosi kaNkulunkulu leseWundlu ziza kuba kuwo lezinceku zakhe ziza kumdumisa. Isikhathi esiningi nxa sikhangele izizwe zethu nxa sikhangele amazwe ethu sibona kulokudubeka kakhulu okungani kulokuqalekekiswa phakathi kwakho. Isikhathi esiningi abantu bayazibuza lo mbuzo ukuthi kambe izizwe zethu zingelathwa kanjani, izizwe zethu kuyini okungalethwa ukuthi kube le nguquko lokuthi abantu bephile impilo ezintsha. Mbona lapho uNkulunkulu usitshengisa umfanekiso njalo usinika impendulo eqakathekileyo. Siyananzelela ukuthi into eyayiletha ukwelathwa kwezizwe lapho esikubonayo uJohana ubonayo ikuthi kulomfula owawuhamba ngaphakathi uvelela kuye uNkulunkulu yiwo ke owawukhulisa lesi sihlahla esasilamahlamvu ayeba yiwo ayelapha izizwe kumbe ngathi abantu. Bengise phezulu leAfrika abakwazi abantu abanenge abathi Democratic Republic of Congo ikanti engxenye ngale bekuse lizweni leRwanda bengiphakathi kwendawo ephakathi laphakathi kwezimazwe lawo mabili isizwa indaba ezinye ezibuhlungu kakhulu ezempi ezokubulawa kwabantu ezokuthuka kwabantu ezendlala siyananzelela khonapha lapha esigabeni zethu siyabona khonapha eZimbabwe kwesikhathi nxa izulu lingananga imidlalo ebakhona ukudubeka lokuhlupheka kwabantu kanti nangifike impendulo okokuqala sinanzelela ukuthi ukwelatshwa kwezizwe kuvelela kuNkulunkulu siyabona ukuthi lapha kulomfula oyelaphayo ovelela kuye uThixo ngakho nxa singaba yilizwe elivumela ukuthi uNkulunkulu ngomoya oyingcwele wakhe aselaphe akutshengise yena impendulo zezinto eziningi ezisikhathazayo abantu bebebuzana ikakhulu lapha ehlangothini lasesindebeleni ukuthi kambe singelatshwa yini esilondeni lesi saba naso okwayenzakala ukuthi abantu bethu bafe singayelatshwa yini esilondeni sokuthi akula ngqubela phambili singayelatshwa yini esilondeni sokuthi kukhana ngani engxini asiphumeleli indlala eziba khona ubona ngani singavumela uThixo ukuthi umoya wakho ingcwele ube yiwo ovunguzayo ube yiwo odengisayo impendulo impendulo eziningi ziyabe zikhona khonapha phakathi kwethu ukuthinyayelwa kwelizwi likaNkulunkulu nxa singaphila ngelizwi likaNkulunkulu siyisizwe kumbe singabantu kuyasinceda ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu zibe phezu kwethu
akuyigqibe mfundisi
Baba ngegama likaJesu sithandazela abalaleli ukuba unothi ezwini lakho kuDavida ukhona umfula oyingcwele ukhona umfula omuhle odlulayo oletha ukuphilisa oletha ukusilisa phakathi kwabantu sithandazela ukuba la manzi akho aletha ukuphilisa baba ale phakathi angene phakathi kwempilo zabantu bakho lezigabeni zethu ezehlukeneyo ngegama likaJesu amen
amen mfundisi asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Siyabonga kakhulu sithandazela abalaleli bethu ukuthi sizahlangana ngohlelo oluzayo siyabonga
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda Sile temba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kweze midlalo lamhlanje iqembu le Highlanders selilomgcina isihlalo lonobhala jikelele abatsha ngemva kokhetho oluqhutshwe lamhla ekuseni kobulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Umgcinisihlalo omutsha weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe yena okhethwe ukungela ophikisana laye ngemva kokuba wayefuna ukuncintisana laye u-Ernest Spanda evinjwe iziphathamandla zebhoso zisithi wachaphaza imali yeqembu ngesikhathi engumgcinisihlalo kudala. UMhlophe uthembise abalandeli be-Highlanders ukuthi uzasebenza gadalala ukuvuselela leli qembu njalo uthe uzimisele ukuqeda isikwelede salo.
Into yokuqala eyenza ukuthi ngifise ukuba nguchalimana. Isikwelede silaso lesi sifuna umuntu olobu business. Engqondweni zakhe so istrategy sami sokuqala vele ngisho ukuthi isikwelede lesi ngibone ukuthi seyehlika
unobhala jikelele omutsha ngu-Israel Moyo yena unqobe usiphatho Ncube kanye loNkululeko Ndlovu ngemva kokuthola amavoti alikhulu lane uNcube uthole amavoti angamachumi ayisithupha kwathi uNkululeko Ndlovu wathola alichumi lanhlanu uWisdom Mabena uyalele lokho elilunga lekomiti yeqembu ngemva kokunqoba uPicot Radebe, uCharles Moyo kanye noSamuel Slandulo Sibanda. UMabena uthe ukubiselwa esikhundleni kuza kwenza enelise ukuphutshisa inhlelo asaziqalisa uqembu lebhoso.
Abasebenzi ngithanda ukubonga nge-trust and confidence abasenikeyona njalo. Embayacela khona ukuthi bathi amavotes asephelile kathesi okusetshenzwa. Mina bathembisa ukuthi ngizaqhubeka ama-projects akade ngisengiwaqalisile.
Umlandeli weHighlanders uDuduzo TK Sibanda uthi ulethemba lokuba abavotelweyo laba bazasebenza ngendlela ebukekayo.
Bathembile mina ngifaka imali yami yongifaka kiwe, especially umdala uMhlophe vele. In the first place, neHighlanders asifuni umuntu ongela lutho.
Abanye abayingxenye yenkokheli yaleli qembu ngumsekeli kaMgcinisihlalo uModern Ngwenya kanye lomphathingcebo uDonald Ndebele. Bona abangangenanga kukhetho ngoba besasalelwe ngumnyaka owodwa besesikhundleni kungakadingakali ukuba bevotelwe kutsha. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho usola udlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine. Umhlaba unanza ilanga le World Cancer Day, odokotela bekhuthaza uZulu ukuthi ayehlolwa esibhedlela. Asidibaneni ekuseni kuhlelo lwekuseni ngesikhathi sika 6:30. Olivalelisayo kwamanje nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.